Ikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 20 Gwegwezi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yepharlamente ebona ngezempilakahle ithi izibhedlela zikahulumente eziningi azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika, e-Southern African Development Community, SADC, icela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachumi ayisithupha, 58 million, ababhekane lendlala enkulu lonyaka. Umongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lwalonyaka. Umnumzana Donald Trump usebevumelana ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yepharlamente ebona ezempilakahle ithi izibhedlela zikahulumente eziningi azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Ikomiti le ithi izakhuthaza uhulumende ukuthi engezelele imali ephiwa kuhlangothi lwezempilakahle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga lekomiti le njalo emela iGwanda Central edalele ephalamende unkosikazi Nomathemba Ndlovu.
Ezedlela imitshina yonke elicabangela ukuthi ikhona ayikho ezedlela kulobunzima.
Indubo ezinye ezikhona ngaphandle kokuswelakala kwemitshina yiziphi?
Ezedlela akulamithi baba, ezibhedlela kakula ngubo, ezibhedlela kakula kudla. Like kulesinye izedlela esifike kuso kuthiwa imakumbe hospital, kulengubo kuthiwa ngezika-1946 esezifefeke zile zikhala. Sesibhedlela lapho indiza zonke ababephekela kuzezinkulu kudala sezafa, ezinye sezirusa zisavunyelwa. Bapheka ngempila bekutula ukusikhangeleli ukuthi abantu bangadla yini ukuze kube yeneleyo. Hayi, akufuni.
Ye, sibona olunye udaba lungo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Lona kumi njani ezibhedlela?
Ezibhedlela bakhona sibili abantu ababe sebelethwe sebephanjaniswe izidakamizwa. Baningi, but into ehluphayo thing number one, i-staff kumbe ngithi amanesi kumbe ngithi abantu abenza umsebenzi wona lowo ezibhedlela yakula, ama-nurses ethu wonke aqualified saphumaya ngaphandle kwamazwe. Izibhedlela sekuthoma ukuba yisibhedlela nje sekuthi umuntu uhambe esibhedlela. Babili bathathwa abathole isizo ngabale mali zabo laba thina uzulu wonke ukuthipheke esibhedlela kulandela abangasinceda ngayo abezidakamizwa baningi sibili. Omunye nje kumbone layo ngamethu engatshelanga, but ukuncedakala kwakhona kuba nzima. Kuba nzima ngoba nama-rehab awakho lapho kuthiwa abantu bangancedisa.
Pho konke lokhu likukhangela libone angathi kungabe kubangelwa yikuyini?
Lokhu mbona ngani kubangelwa yikufa komnotho welizwe, ngoba umnotho nxa ufile akula lapho kungadlela khona noma yini, ngoba into yonke iba khona ngokuthi thengini. Nxa imali ingekho kuthengwa ngani kanti? Umnotho welizwe yodwa le konke khonoko.
Njenge-committee ebona ngezempilakahle selibhodile labona indubo ezikhona, pho kuyini elikhangelela ukuthi lingakwenza ukuthi kuncediswe uzulu laphana enelisa ukuthi ebe eselatshwa ezibhedlela?
Antiyalazi ukuthi umthetho uhamba njani. Nanxaki ukuthi abantu sebebhodile angisi sathatha konke esikuthathayo ngikhona sesizahamba lakho njengekomiti siye kuthethi lako-house, sinove ibe yimotion ukudibate kwenzela ukuthi sizwakale maybe nohulumende angakuzwa ngcono nxa sekuphuma kuhouse bathene.
Ye, kungaba le minye imithetho kumbe iziqondiso elingafuna ukuthi lizikhuthaze ephalamende ukuthi zifakwe ikakhulu sikhangela indaba zezibhedlela.
Phela indaba zezibhedlela sifuna ukuthi ngasiyafuqa sikhuthaze ukuthi itreasury nxa ikhipha imali imali eningi yaye ezibhedlela ngoba impilakahle yomuntu iyehamba uqale kuze senze into esikwenzayo kumele sibe zilile imali ngobuningi kayihambe iyefakwa kuzeuzeka.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu lilunga lekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Africa owe Southern African Development Community SADC ucela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachuma isithupha 58 million ababhekane lendlala enkulu lonyaka njalo lezulu lesikhukhula kwamanye amazwe. Inkokheli yomanyano lo yenze umhlangano omkhulu namuhla ebulenjini bokuxhumana lapho umongameli Joao Lourenco obe ngumgcini sihlalo obike ukuba amazwe la asebambisana ukuze edingele abantu ukudla. Uthe kuyasinda ukuba akwenze kungelasekelo lwamazwe athuthukileyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwalaye ube semhlanganweni lo kasenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba obengaphenduli umakhale khukhwini. Ukuze sisaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Everson Ndlovu ofundisa izifundo zokuhlenga uzulu ezedisaster management ekwalithini lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology.
Kuyabonakala ukuthi sihambe sanganisa isilinga ngoba sesishiye namakhosi omdango ngaphandle. So i-idea yesiphala senkosi kade kuyikulungiselela imumizi engalezi. Kodwa lokho kubheda siyakwazi ukuthatha laphana sifide abantu bethu. Singakaceli ngokucela emzini yi-prepared yethu le engikhuluma ngayo. So ngiyananzelela kumbe ngiyagcizelela kubameli besadika abakhokheli bethu ukuthi asisithi invest on disaster preparedness, money-wise, material-wise, you know, infrastructure-wise, kuhlale kukhona izinto lokho. Kwenze lapho lokhu lasekuchaya thina wa-ready. Lapho lokho-ready yabadile kutho ukuthi nokubhawunsa bethu kuza kuba nzima kusasa. Asithi izulu line kahle in the next season kuza kuba nzima kubalimi ukuthi bathi bounce back to their original state.
Kubonani kodwa imihlangano le iyanceda yini kumbe baya bezicocela nje ukugcina vele ungasayenzakali lutho?
Mina ngibonile babadile oflint uhulumende we-Mozambique lapho okhuluma khona ngama-floods la unikile i-SADC indawo e-Mozambique yindawo I think it was industrial site somewhere izulu ilungile ukuthi ibe yindawo engasetshenziswa. Yinto yinto engikhuluma ngayo. Unike i-SADC region indawo yokuthi bafake khona ama-ofisi abo awe-disaster response. Khonokho mina ngibona kuyinto yokuqala i-SADC esenzile enhle kakhulu nxa sikhangela ezama-disaster. Njengoba ise-Mozambique sekufanele ukuthi amazwe wonke akhona i-SADC kakhesi bakhangelele ukuthi bafake what is the money ezabe bezivumelene ndiyamijing ozele ukuthi that center iphangise ukusebenza. Isektha leyana inakho ukuadresa izinto ebengikhuluma ngazo not only ukurespond ubekhangela kube ukuthi ngabo komumbu okhona ongene ezimbabwe ongene emesoto ongawudileyo imabhoda in the first place uhambe masinyane uyesifika thi need people down there yayibona all those things zikhona khona nabo. So i-SADC that unit on its own isiqalisile uyasikhombisa ukuthi yes kukhona okukhulu abangakwenza bebambile.
Ye, kuya phambili sebona njani baza kusebenzisa yini kumbe yagcina lakho sokugcwele uthuli nje.
Hayi, mina I'm optimistic especially in the current leadership ekhona. Khona kokuthi uhulumende weMozambique athi nganika indawo bakadinge ukucenisa ukuthi ukucenisa ukuthi no, abantu sebenanzelele, our leaders sebenanzelele ukuthi no, we cannot continue to do that. It can be not continuous to break up for issues and all of that time. But check means it. You can never tell about the center lay by Indian Chile, the mass centers, our AU. You know? That's why I link up with the mass centers, our EU, number centers over Asia, over Latin America, Latin Europe. You know such things. This is a good thing. So, my belief, my desire,
Umnumzana Everson Ndlovu ngofundisa izifundo zokuhlenga uZulu as a disaster management ecollegeini le National University of Science and Technology NUST. Ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 ekoBulawayo. Kweze mpila kahle namuhla sixoxa ngomkhuhlane wokukhukhumala umzimba owekwashiyokha obamba abantwana baleminyaka emihlanu kusiya phansi. Umkhuhlane lo ubangwa yikuselakala kokudla okukhulisa umzimba okubika ukuba kulabantwana eZimbabwe asebelezibonakaliso zesifo lesi ngezikhathi ilizwe libhekane lendlala esebekayo ebangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngodaba lolu laloba zivuma ukuthi kulabantwana abaningi kakhulu eZimbabwe ababhekane lendlala. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele sikhucamfundo Solwayo Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital lapha ukhuluma ezimele.
Ikwashoka ababa ibangwa ukuthi umntwana uyabe engadli ukudla okuthiwa yi-balanced diet, engatholi izinto zonke ekudleni akudlayo. Okuthiwa yi-balanced diet lokhu kutsho ukuthi kumele umntana nxa esidla kube lama-carbohydrates, kube lama-protein, kube lama-fats, kube lama-minerals akhona konapho ukuze umzimba wakhe uthole into okuthiwa yi-balanced diet. Nxa engakutholanga-ke lokho umntwana uyabala into okuthiwa yikwashokwa, kungumkhuhlane omubi kakhulu. Ma kuswelakala ukudla ke uthole ukuthi abantu bayabe sipha umntwana iporridge elechukela kuphela, umntwana akhukhumale umzimba, isisu avuvuke, kuyukuthi lo umkhuhlane uyabe usumubi emzimbeni wakhe. Nxa kuwukuthi balamafutha layo ihwahwa ababe likhiphe enkomeni kumbe enyamazanini ebazuza ihwahwa bayafraya ngawo ukudla abakwenzayo imfusha wabo kumbe icabbage bengaze bapha kunjalo kungafrawanga kuboyiliwe kunjalo kuyabe kungela amafats. Amafats aqakathekile emuntwini. Nxa umntwana esele kwashoka uyabe engasakhuli kuhle, engasayenelisi ukuthi aha adevelophe lokhu abadala babe kunanzelela, eqalise ukukhukhumala isisu lokuvuvuka umzimba engutshiloyo, lokuba ebanjwa imikhuhlane mbijanambijana segulile mbijanambijana ngoba ikwashoka le babe engasela okuthiwa yi-defense, amasotsha okuvikela imikhuhlane.
Kuyini okungenziwa baba Ngwenya ukuthi abantwana laba behlengwe njengoba siyabona ukuthi kulesomiso esinye esimangalisayo, isomiso esikhulu sibili kakhulu, kambe kukhona yini okungenziwa ngabazali abaswelayo ukuthi benike abantwana ukudla?
UZulu uyaxwayisa kakhulu ikakhulu emaphandleni ukuthi obaba bengaze bathathe imali le encane abalayo bethenge into ezinjengotshwala. Kumele bakhangele imuli zabo. Okuqakathekileyo njengobana i-drought le inje abantu bengavunanga lutho emasimini, kuqakathekile ukuthi imali le encane ekhona ithenga impuphu le-cooking oil ledobi. Ngibona abantwana bengasila nxa kulochago lalo luzuzakileyo baphiwe lochago, ngoba ingozi lembi ebuyayo nge-drought ama-under fives amaningi azabe sengozini embi impilo zabo. Nxa sebecabangela ukuthi umntwana akasakhuli njalo selekwashoka sevuvuka umzimba kumbe khukhumala isisu, bamgijimisele esibhedlela bengabe belokhu bemupha iporridge leyo elechukela eyiyo ingozi kakhulu. Umama uyabe cabanga ukuthi umntwana sedlile, kade hhayi ukudla lokhu amupha khona kuyingozi embi kakhulu.
Lo ngusikhwicamfundo Solwayo Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital obekhuluma lo Gibbs Dube owe Studio 7 ekoBulawayo. Kweziphathelane leMelika, umongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama Republicans kukhetho lonyaka umnumzana Donald Trump sebevumelane ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili kule migoqo yale ngxoxompikiswano ezenza kungabi lokuxokozela kodwa ukuthi lingxoxompikiswano izakhanga abavoti ikakhulu nxa kukhangelwe isikhathi esesisele khona ukuzavela intatheli izindaba ye-VOA uVeronica Baltras Iglesias usiqoqele lolu daba olwethulwa nguChris Gande owe-Studio 7.
Umongameli Biden wapha impendulo ecacileyo yokuthi uzangena na kulezi ngxoxompikiswano mhlazi ku-15 kuyona le inyanga.
Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then he hadn't shown up.
Donald Trump ngamnqoba kungxoxompikiswano ezimbili ngomnyaka ka-2020. Kusukela khonapho kazikaze abuye kungxoxompikiswano. Kodwa kathesi sesenza njengani ufuna ukubuya. Akuze ke sibone.
Sokubekwe amalanga amabili alezi ngxoxompikiswano unhlangula 27 lompandula 10 omela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump ufunge wagomela ngalolu daba ekhankasa eseMinnesota ngolwesihlanu.
I just want to debate this guy.
Ngifuna ukuphikisana lalondoda. Uyazi ngizathi aqala hlolwe izidakamizwa. Angifuni ukuthi aze njengamhla esethula umbiko wakhe we State of the Union edakwe izidakamizwa.
Coming in like the State of the Union, he was high as a kite.
Akula bufakazi bokugcizelela imbono kaTrump ngalokhu. Ilunga lebandla leDemocratic Party uSenator Chris Van Hollen wabuza ngendlela uTrump aphikisa ngayo kungqoqo ayenze lomsakazo weABC kuhlelo oluthiwa This Week.
He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment.
UTrump ufuna ukwenza njengomdlalo nje wokulibazisa uZulu kodwa kubalulekile ukuthi kukhethwa bani. Ngithi uBiden okhulele edolobheni leScranton ePennsylvania ulwela izisebenzi njalo ufuna abantu besebenze ngokukhululekileyo. UDonald Trump isibonelo sobudlwangudlwangu.
Owake wacebisa umkhankaso kamnumzana Trump uMark Lotter laye obesemsakazweni we-ABC uyancoma ukuba khona kwababili laba abancintisanayo enkundleni yengxoxompikiswano.
This is going to be live recall and you know Donald Trump gets up there two or three times a week and pontificates for 90.
Kuza kuba nzima. UDonald Trump uyakhankasa kwesinye isikhathi kathathu ngeviki ekhuluma kwesikhathi sendula ihola lengxenye. Umongameli Biden kajayelanga ukwenza imihlangano lithathele izindaba. Kuza kuba lukhuni kumongameli Biden.
Lezi ngxoxompikiswano ziza kwenziwa kungelabantu enkundleni. Abalawula lezi ngxoxompikiswano intatheli zindaba zomsakazo we-CNN lowe-ABC baza kwenelisa ukucitsha ama-microphone nxa ababili laba bengaqala ukwenqabelana ukukhuluma. Injongo yalezi ngxoxompikiswano yikuncedisa abavoti ukuthi bakhethe abazamkhetha phambilini kokhetho lukalwezi, kuchasisa ofundisa izifundo zezombusazwe ekolitshini le-Roger Williams University unkosikazi June Speakman.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues.
UTrump wazi ukukhuluma ngengxaki zalowo ayabe ephikisana laye. Kakhangeli indaba eziqotho. Ngibona sengathi uBiden uzakhangelisisa okwenzakalayo, akwenzileyo kwezomnotho nokulutshwana nje okokuthi uTrump yena uyini njengomuntu ancintisana laye.
Ukuze ingxoxompikiswano ziguqule ingqondo yabavoti ukuthi zenziwa nini kuqakathekile, kutsho isiphathamandla senhlanganiso American Enterprise Institute.
Where when you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of.
Na uketo solusondele abavoti abaningi bayabe sebelukhangelele. Lezi ngxoxompikiswano ziyabukelwa emisakazweni ngabaningi abayebefuna ukuzwa ukuthi bakhetha bani Sokusele isikhathi esifitshane.
Imizamo yokuhuga abavoti iyaqhubekela phambili liviki. UTrump ukhangelelwe ukuya esigabeni seSouth Bronx ngolwesine. UMongameli Biden uza kuba eseNew Hampshire ngolwesibili, abeselubhekisa esigabeni seBoston eMassachusetts. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba yeVOA uVeronica Balderas Iglesias lalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo weStudio 7 sisakaza size Voice of America eWashington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwenu olwe Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health, lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala kumbe i-depression. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Sanibona la uStudio 7, hayi igama lamasikazi uSibanda ekhaya ngibe nyamaNdlovu. Hayi khala ngale ndaba lo mkhulu lona umnangagwe, manje sihlukumeza, manje sihlele amazwe ngaseSouth Africa, sihlukumezekile labafowethu. Hayi bafowethu, hayi sicela ke siphakamisele umthwakazo wakithi madoda akithi, ke siphakame impela madoda, sikhathele ngaleli khehla lomnangagwe leli. Kusifana nalezi imali ezingaqedakala baba, lezi imali ezingaqedakala ezokuthiwa amazigi lezo. Hayi hayi bafowethu, hayi madoda, no man, hayi sikhathele impela madoda. Ngaleli khehla leli lomnangagwe lapho elikhona khona nalabo Joseph Shuma abakhona laba izinto zabantu.
Sibingelele Studio 7 sibonga ithuba. Losi silotshwa ngikhethi yebhebhe isikhulume sezanu, lo usebenzela izanu ngeza umuntu support ichabango ukuthi bekwazi ukuthi umuntu wezanu zindlela imali ezanu siso abantu ukhululekile kungabo kwenza ngathi abantu bayidlima wona babona. Njalo lo nyaka support abadala emakhaya kunzima indlala, kunzima indlala kubi lapho. Nabonga ithuba ngumasenga lapho kobulawa iphumule emadokini.
Chuma amanga, amanga into emdala, chuma amanga le prison lakho lonke lilamanga lonke alithembakalanga zani PF lonke izigangi kuphela ugangi into liyaziwa kuphela kwalingena ephayamende ngabed door anamagundwane amanga le badala leni athi lizaze likhule zinti kathi. Hayi mani liyakuyizama ukuthi nike lisihloniphe mani eZimbabwe, mani nike liziphathe esidedu ngichuma lapho e-Johannesburg lapho e-Cosmos liphike zama ukuziphatha ngabadala leni.
Hayi khona eqinisweni impela kuba amakhanda ayavulwa, amakhanda abomnyangagwa lawo besikhethi siwavule ngelilanga sike sibonti kulani phakathi emakhanda abantu labo. Hayi abantu laba normal yaziyasibuya uyasizibuza umbuzo nala mpendulo ukuthi bacabangani kahle kahle, bayalela esikhundleni, bayalela ukusela, bayalela esikhundleni, bayalela ukubulala abantu. Kumanje unjeni ukuthi ma engabe esiyavula ibakery kobulawayo isiza bani leyo bakery, isiza ngani? Just a point ngoba abantu akula mntu obhenefita kiyo, iyo futhi iyajika futhi iluthe futhi kusasa kutshontshela abantu futhi.
Hello Studio 7 ongelabalaleli, sibonge khulu esikuzwayo la okunyindezelwa izanu okuzobe bemtshela iqiniso ichuma wakhona uyatshele vele nabasibhora sinyenza sisabafuni asisabadingi duze kunokuba ngozivusa abarati awena kwesihlukumiso njengamasa.
Studio 7, Studio 7 njani balandeli nabasakazi, siyabeza uJoseph Chuma hayi balikhulumela izigi labo, bayikhulumela i-government yabo, i-government eyehlulekayo. Thina into esikhulalayo ezimbabwe yipolitics kuphela, noma umuntu ebona ukuthi hayi lo muntu uphambanisile ezilongwe ngepathi yakhe akumelanga ambuyise, kumele amkhulume kahle, amdefende nomembo embona ukuthi uyenza into wrong. Thina into esibulalayo eZimbabwe into yankona isezosibulala iminyaka neminyaka. Ukuthi sihlulise izinto kuzosithathela isikhathi eZimbabwe ngenxa yepolitics esinayo engqondweni zethu. Umuntu mayenza into wrong uyabe yenza into wrong, noma ethengwe ipathi yakho kumbe engwayiphi ipathi, kumele umsole. Into wrong kumele isolwe vele.
Studio 7, Studio 7 injani wonke nje othungameli Nkomo. Lapha lanti udaba lwe-CC yabo Chabanga lobo-Richmani labobani bani lezi ezintathu abakhohle laba bantu abayazi into abayenza, bavele behluleka after vote. Akula nto abayenza abaphume nje bazithize bathi zwi, abayekele izalo ibuse intando yayo ngoba bavele bachitha amanzi phansi, abasabutheki. Akula bantu abazabalandela kwalabo bathathu lapho, abasela sapoti njalo into abayenzayo abayazi. Abana yimi ngabe ngiyayekela izalo ibuse, ibusa kuhle ibusa kubi, abayekele kunjalo. Ambona umncedela ngulo uthi singathi sele opposition eZimbabwe sabe siyadlala izi akuncedi nix.
Linjani basifakazi bakastudio 7 nabalaleli abahle amazimbabwenzi wonke asezimbabwe nomhlaba wonke, ngithanda ukufaka-ke ilizwi lami-ke lapha. Owakuqala izigi leyi nxa kuthiwa ifuna ukuthi isebenze, akumelanga kukhitshwe nama-US dollars namanye ama-currencies lawo, asilo lolu hlupho. Ngiphendula lothi akube lezigi kuphela kukhitshwe yonke leyi mali. Into efunakalayo mazimbabwenzi lapha yikuthi nje kuphela kube le-trust emabhenki. Amabhenki aqalise ukunika abantu ama-interest kuphela, yikho khonokho kungaqalisa ukuthi kuvuselele ezinye izinto. Yikho umthambo we-industrialization lela kubonapho amabhenki anganiki i-interest. Laleyo zigi yangikhona nxa beyifakile ayitshintshwe. Amabhenki angifuna ukuyathatha ama-US dollars nge-1:13 yabo, benginike lawo ma-US dollars. Kube le-democratic will kwi-economic power. Hawu, ngingathulisa amanye ama-terms, into ze-economy, wathi wathi into zobutsotsi akusebenzi lokho. Okokugcina uJoseph Chuma, umuntu omdala nxa engayazi into ayenzayo, hhayi abachiwe lokhu bekhuluma. Ngithanda ukumkhuza ngebalaleli elithi iziphofu. Uthe ephendula uMoses Ncube laphana wathi uthe ephendula laye wavuma ukuthi-ke bona abasibo mpumputhe. UMoses Ncube laye ngimkhuze lanxa ikhuluma kuhle ukuthi ibala elithi mpumputhe bengalisebenzisi, ngangcono ethi yena lingabizi mpumputhe okwengqondo, ngoba sikuthi abantu abangaboniyo abenelisi ukwenza ezinye izinto. They are better people who have with disabilities abangaboniyo, asikuthi ukungaboni. I don't think abangenza ngcono abangabusa even ilizwe lileleli given the chance. Kanti uvele upresident laye isiphofu kaboni, uyatshelwa owakhe kuhlala phansi lama-councillors akuba kumnankakwe njalo kaboni, lanxa yebona ngamehlo kaboni practically, ngoba kaboni yonke into eyenzakalayo elizweni izinformed. Okuqakathekileyo zingqondo zomuntu. Thank you very much.
Sibingelele enkundleni. Ya, siyayizwa lele bandla elibusayo ngokufostela ukufaka imithetho yemicindezelo ebantwini belizwe. Imithetho yabo vele ngobuningi bayo yokucindezela abahlali kwakule ndawo. Ungathi sekwasiphilisa okwama-slaver ezweni lakithi ngale mthetho yabo le. Futhi ungabhekisisa bona ibasebenzela ukuthi ibavikele bona bodwa njengabantu bebandla elibusayo, ayivikele umphakathi wonke elizweni. So kulukhulu kakhulu le nto yabo le abayenza. So manje yona le ndaba yokuthi bazokhala bathi kunabantu abavusa udlame, into ezinjalo, udlame luvuswa yibo, luqalwa yibo laba bantu ngemithetho yabo le encindezelo esobala ukuthi ayidingakali njengabantu belizwe.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona. Lani lingathumela eni imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health, lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala, i-depression. Singakehlukani izihlobo, wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikomiti yePhalamende ebona ngempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila michina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi e-Afrika owe-Southern African Development Community udinga uncedo lokuphathisa abalambayo olemali efika ku-$58 million. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.